Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama vaccines awokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le COVID-19 elizweni jikelele.
Diabetes mellitus, hypertension have weakened immunity. We have no policy to say these are not going to be vaccinated.
Akusiqiniso ukuthi abavele bephila leminye imikhuhlane kabasoze behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine, kutsho uhulumende. Woza Friday namhla sihamba lomhlabeleli wodumo kamasikandi uzinja ziyamluma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ubhubhe abantu abalitshumi lasiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisiyagalombili lanhlanu 85 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebanjwe lo mkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,949. Asebebulewe yilo baphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,382. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo suhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8,000. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University. Uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama-vaccines okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19, njalo izigaba zelizwe ezibalisa iBulawayo, Maswingo, Mashonaland West leBulawayo ziyithole namhla kwathi iMatabeleland South yemukela limithi izolo. Uhlelo lolu lusungulwe izolo lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ahlatshwe khona ijekiseni le e-Sinopharm esanda ukuvela eChina ekhuthaza abantu ukuthi bethathe inyathelo elifanayo. KoBulawayo uhlelo lolu lukhangelelwe ukusungulwa ngomvulo. Kodwa umnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abongi labongikazi yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi abatholanga ulwazi olweneleyo ukuthi bazahlatshwa njani.
Into ye-vaccine leyi asiyazi i-vaccine, asinafundiswa ukuthi sihlatshwa njani, injani ukuthi siyisenze. So singelela ukuthi bangasitshela, singahamba basifundise or asitshele ukuthi injani i-vaccine leyi isefu yini, sizokwanisa ukuthi sihlabe abantu khonako siyitawe sizathu.
Nxa likhuluma lamanye amalunga enu ku-association bathi bazahlaba yini abantu kumbe lizaqala limelele ukuthi lifundiswe?
Hayi, sithina siyamelela ukuthi sifunde i-vaccine, basifundise ukuthi injani i-vaccine, ila ama-side effects anjani, iyanikwa umuntu njani. Yikho simelele thina ukuthi sifanise ukuthi siyinike abantu nendawo yokuthi vele angibonanga umuntu wayenza i-training leyani. Kathesi thina siyayenza ukuthesta kuphela abantu ama-COVID.
Selikhulumile yini lohulumende ukuthi lize ukuthi lina abezempilakahle lizahlatshwa nini ijekiseni le?
Uhulumende wayengasitsheli ukuthi siyalihlatshwa nini. Simelele ukuza kuye ukuthi bazosihlatshwa nini, sibone ukuthi injani i-vaccine le. Kodwa thina vele simelele ukuthi siyifunde i-vaccine le ukuthi injani, singakasali vele asingatshaji vele asisatshaje endawo yokuthi sinyiwazi i-vaccine leyana. Anti i-vaccine yafika kade, so sizikhangela ukuthi vele singabona ukuthi akula into eyenzayo, sizokhuluma ingathi ukuthi isitshele i-government yenze khona ukuthi abantu bafundiswe ukuthi bafanele sihlaba injekisheni.
Lo umnumzana Anthony Majongosi isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abonke labongikazi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH. Sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi akusiqiniso okukhulunywa ngabantu ukuthi abavele bephila leminye imikhuhlane kabasoze bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-vaccine. Abakulolu hlangothi yibo okumele bahlatshwe ukuze ijekiseni incedise imizimba yabo ukulungisa amasotsha okulwisana nalo umkhuhlane. Ngakho-ke akusoze kwaba lobandlululo kulolu hlelo. Intatheli zindaba iTomavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvizwe ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ngesikhathi ephendula imibuzo kuhlelo lwamalunga edalela ePhalamende olweQuestion and Answer olwenziwa ngolwesithathu maviki wonke. UMangwiro ukubeke kwacaca ukuba abaphila leminye imikhuhlane enjengemvukuzane, igciwane, lengculaza, ithukela leminye kuyibo okumele bahambe phambili ukuhlatshwa lelijekiseni.
Diabetes mellitus, hypertension, we have weakened immunities. We have no policy to say these are not going to be vaccinated.
Abantu abavele bele mkhuhlane enjengowe lowe mvukuzane, HIV, diabetes, lele hypertension, imizimba yabo ivele ibuthakathaka. Abawukho wona umthetho othi labo bantu bengahlatshwa leyo jekiseni. Eqinisweni, yibo abantu abawudinga kakhulu umuthi ngoba kumele bavikele abantu abadala labo abavele bele mizimba ebuthakathaka ngoba imizimba yabo vele ayisenelisi ukuwalungisa ngendlela efaneleyo alwisa lowo mkhuhlane emzimbeni yabo.
Uqhubeke uDr. Mangwiro esithi imibiko esisabalala ezinkundleni zokuxhumana ingamanga. Umnumzana Stalin Ndlovu isakhamuzi sasemzini weMakokoba koBulawayo yena uthi uyalesaba ijekiseni leli ele-COVID-19 vaccine eliqale ukuhlatshwa abantu eZimbabwe izolo.
Ama-research angikhona like ukutholakala kwayo leyi vaccine anti bakwenze so fast ungangokuthi into le mina ngokubona kwami ngithe ngoba izinto ezifana nalezi ziyabe zifuna ukuthi kuthathwe isikhathi zicubungulisiswe kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu anti.
Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi injongo yokutholisa uzulu le ijekiseni yikulondoloza impilo.
Iqakatheke kakhulu leli jekiseni nxa sikhangela udaba lozokulondoloza impilo yabantu. Khona sizathola njalo amanye amajekiseni ayi-600,000 ngenyanga ezayo avela kwele China. Njalo lolu hlelo luzoqhubeka kuze kuthi sesiwatholile wona lawo esiwadingayo ayi-1.8 million esikhangelele ukuwathola evela kwele People's Republic of China.
Kunje uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm elitholiswe iZimbabwe njengesipho ngele People's Republic of China luqale izolo ngolwesine mhlaka-18 Nhlolanja 2021. Ohle waba ngumqalisiziba ngumsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga laye uDr. Mangwiro abazoqala ukuthola lowo muthi. Ngabakuhlangothi lwemisebenzi eqakathekileyo ama-frontline workers abasebenza lozulu kakhulu abagoqela abasebenza ezibhedlela abezomvikela abamajele emingceleni yelizwe labanye. Uhulumende uthi ukhangelele ukuba anelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezedlula ezilitshumi 10 million lapho kusiyaphela umnyaka phansi kohlelo lolu oluzaba ngamahlandla amathathu. Uthi njalo akula ozabanjwa ngamandla ukuthi ahlatshwe leyo jekiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umanyano wamazwe aphetsheya o-European Union uthi uzaqhubeka ngezijeziso zezikhali i-arms embargo kanye lalezo ezethulelwe inkampani yezomvikela elizweni eZimbabwe Defence Industries ngoba uhulumende ulokhu esephula ilungelo loluntu. Embikweni oyithulwe namuhla umanyano lo uthi ukhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwentatheli izindaba abamabandla ezombusazwe
labanye ngoba uhulumende esithi abakukhulumayo kungabangela udlakela. Umanyano lo uthi uyadingisisa ngokuphatheka kwabezomvikela kwezokwephula kwelungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqembu le European Union liyachasisa kuhle ukuthi kukhanya akula ngoqoko ekwenzeni kuhulumende weZimbabwe. Balokhu besephula ilungelo likaZulu, into zokudlwangudlwangu zilokhu ezikhona. Ungazinanzeleli abakukhuluma yikho kwakuvele kukhona loba uRobert Mugabe ekhona. Mina ngangibala khona phana ngibali ama-statements akhona bengizitshela nje ngisithi nxa abantu beZimbabwe umongameli weZimbabwe betshelwa iphutha labo ungathi bengalungisisi into elula kabalungisise kuphela izitshezi zikhitshwe kodwa balobuqholo ubuqholo bakhona yibo benza ukuthi i-European Union ibe lokhu ifake izitshezo zakhona.
Asesikhangela yena uhulumende ngokwakhe, ubona ingani uza kwamukela njani lokhu? Singabona kusiba le nguquko yini?
Yabothi ngaye kwakule thembisa ukuthi kungaba le nguquko. Umnumzana Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017 wathembisa watshela abantwini ukuthi umbuso wakhe uza utshiyene kakhulu nombuso waRobert Mugabe. Umbuso wakhona yabe uvezekile, abafuna ukwenza bakwenza bekwenza kusemthethweni. Kodwa uzabona ukuthi sokungathi nxa sikhangele thina ukukhanya sokukudlalo kwakwakuyo khona ukubotshwa njengesithi ukubotshwa kwabantu kulabantu abaningi abasejela abangela macala abathiwa khona ngabantu baphikisanayo. Kuyethusa kathesi nje ukuthi ungene esitradini usithi yatshengisela. So ngibona ngathi mina liqiniso ukuthi abantu laba ababusayo labo Mnangagwa laba labothinga kabasuze bakhuquke. Akula ngoqoko izitshezi zizabe zilokhu zikhona kufika isikhathi leso lapho ukubusa khona umuntu ozisa ngombuso we-constitutionalism.
Lowo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Kusenjalo olwela ilungelo loluntu umnumzana Alan Moyo osehlale phose inyanga ezimbili esitokisini ukhululwe namhla ngemali yesibambiso eyebail. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzi Vishe osanda ukubotshwa ulokhu evalelwe njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Live Talk namhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 e-vaccine elizweni. Abazali abalabantwana abakhangelelwe ukuqala izifundo zika-Form 1 lonyaka bakhala ngokubhadaliswa indleko yama-school fees ephezulu. Bathi kuba mangalisa ukuthi izikolo zingabiza imali enkulu kangako ezingahambelani leholo lazo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iholo lezisebenzi eziningi lokhu limindawonye ngesikhathi iningi labantu lisithi alisenelisi ukuthi baziphilise ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Unkosikazi Zanele Moyo, umzali olomntwana othole indawo yesikolo eyabe efunda ihlala kiso, uthi udidekile ngenhlawulo efunwa yesikolo.
Ngikhathazeke kakhulu ngendaba yama-school fees emele siwabhadale. Siyabhadala ama-school fees, yebo asiyazi. Kodwa sicela ukwazi khona macala ukuthi siyabhadala ama-school fees, siwabhadale ama-month amanye. Because kuyathola ukuthi kuthiwe sibhadala ama-fees, siwabhadale. Isikolo sivule end of March, April. Ngapho ukhiphe $404. Ngicela ukuthi indaba yangikhona le ugovernment uthi uthini ngayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo weMathebeleland North kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi kuyisimanga okwenzakalayo.
sidabukile kakhulu sisizwa ukuthi abantwana abadinga indawo kaform 1 kumele bebhadale imali yokungena. Ngakukhangele umumo khathesi sekulockdown, abantu abaningi bebevayile phandle, abanye bazisebenza bevodwa, bevayile phandle bengekhona ukwenza imali. Thina sesijayele ukuthi kuvele umntwana edinga indawo ayiphiwe. Mase kuzavula izikolo, umntwana senjani esebhadala izikolo. Njalo ukuthi babhadala kungazakali ukuthi ithemu izaqala nini.
Unkosikazi Nelisiwe Sibanda, omunye njalo umzali, ukhala ngenhlawulo yokubhalisa andubana umntwana athole indawo.
Kunzima ukuthi siyekele ukubhadala ngoba indawo itholakala nzima ezikolo ezingane zile password engcono. Okukhona eqinisweni kunzima ukwenzakalayo ngoba imali esiyiyo esingelayo okusithiya sisezikweledeni ezinkulu kakhulu.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo, umnumzana Thawungana Ndoro, uyalandisa.
Requesting for school fees is a proactive. Schools need to ensure that they put in place the Ministry of Health and Child Care guidelines on the prevention and management of COVID-19 in preparation for the opening of schools.
Imizamo yokuxhumana labaphathi bezikolo kanye lamalunga amakomiti athuthukisa izikolo, ama school development committee ezikolweni ezimbalwa koBulawayo, yahlule ngoba benqabe ukuphendula imibuzo bethi abakhulumisani ngenhlawulo zezikolo lentathela izindaba. Iningi labazali lithi belingakalungiseleli ukuthi kungafunakala imali masinyane ngoba kungaziwa ukuthi izikolo zivulwa nini, njalo imali ezifunekayo ziphezulu kakhulu, eyinye ibhadalwa ngedola laseMelika kumbe amaRand. Izisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abahlanu esikhuphuke yaya kunkulungwane eziphose zifike amachumi amathathu zamadola i-29,924 ngenyanga kaZibandlela. Izikolo ezimbalwa ezifunda abantwana behlala khona ezama boarding schools zihlawulisa amadola eMelika alikhulu lanhlanu, i-$150 phambi kokuba umntwana aphiwe indawo, kuthi lezi ezihanjwa nsuku zonke zifuna amadola alitshumi lanhlanu, i-$50 phambi kokuba umntwana aphiwe undawo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umculi osakhulayo umdumo weZim Dancehall uSoulja Love obhubhe ngolwesibili ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wethukela i-diabetes ungcwatshwa kusasa eHarare. UMikhove weStudio 7 usethulela lolu daba.
Baye baye batinotaurwa ekuti pange pacho tinodzorwa modori ofunge tichitarwa rakozita wakahwina.
Unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU PF uDr Obert Mpofu wazise ukuba uSoulja Love obhubhe eseleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 uzaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, ngakho-ke uhulumente uzabhadalela indleko yonke yokubekwa kwakhe. Abasekeli bomdumo wedancehall emhlabeni jikelele bathi balahlekelwe kakhulu liqhawe lamaqhawe kwezomculo, ikakhulu kwezentuthuko yabasakhulayo kwezomculo. Abathumeze amazwi entuduzo bagoqela umsakazi uRuveneko Parinyathwa, intatheli izindaba uHogo Chingono, umongameli webandla eliphikisayo ele-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, kanye labaculi abalodumo abanjengoCharlie Black, I Octane labanye. USoulja Love ubesaziwa kakhulu ngengoma zakhe ezigoqela ephume ngo-2018 elesihloko esithi Phama Monya Iphapho, kanye lethi Kanandafa ephume ngo-2019.
Taiva Zambuko, Sierra Diva, Pana Saura, Pana Genoziva, Kanaka, Wunava Chita Kurava, Aiva, Anova, Sindio, Futi, Vaningi, Vatipuseka, Yangan Bach, Kayoga Peka, Asimapana, Chitika, Guachi Famba, people are dying, soldier love is flying, just we keep on flying, and I keep on flying. Asichando ziwa kutimari Bajamuri za chokwari Kichokwari Apana munu we nyama anotonga Staka mwari ndova anotonga Nyange mchita zenyu kunitonga Muno ndiona gunge lino penga Likata ula muno chapana kilo zikanwa Saka ndango timu zile Kutirini Kaka ndafa Toda muko ziwa
Ngokuza Friday namuhla sihamba lomhlabeleli womdumo kaMaskandi uzinjazi yamluma ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi insuku zokucina. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa ngalolu daba.
Ngomunye wabahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kaMaskandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona. Njengamanye wonke amadlalade akhe leli liphekwe ngobunono obukhulu. Nansi linsizwa yasecholocho izikhulumela.
Ngibingelele kakhulu emsakazweni, sasazothandwa ngabantu kakhulu. I-album yami leyi, album yami yesi-9, siyagalolunye. Umsebenzi ongabajabulisa, ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje. Umculo wami uyakwenza konke, umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani.
Idlalante leli lilengoma ezilitshumi lanye ezigoqela ethi Itsholotsho Yizwe kanye lale ethi Uthando Lwethu. Abangathanda ukuthenga idlalade zinja balithola njani?
Abathanda ukuxhumana nami insakazi bengangithola enambeni yase South Africa ethi 0749449122 0749449122. Abanemshado bengasikhohlwa, siyashadisa ngengoma zethu, siyabuya siperforma ethini. Abafuna ukuvula imizi yabo, izitolo, yonke into nje
Iwapi amazwi ongawatshela abalandeli?
Beqhubeke bengisapote, beqhubeke besenza njengokuba besenza vele. Abakaze bengidanise, ngomdala ngomncane, mina ingoma zami ziyalaleleka. Uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokwamasikandi. Uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha, zikududuza ngaso sonke isikhathi. Abantu abaqhubeke beuthanda umsebenzi wami, nami ngiyabathanda, ngiyabonga kakhulu umsakazi.
Uphuma ke enkundleni uzinja ziyamluma ngahle ethi kulukhuni
yabona seli wamanya ma sizobele bekhathi uno wale yazwe uno wale yazwe uno wale yazwe uno wale yazwe saminyanya
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende useqalisile ukwaba amajekiseni womuthi wama-vaccines awokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni jikelele. Akusiqiniso ukuthi abavele bephila leminye imikhuhlane kabasoze behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kutsho uhulumende. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voa.com.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.